Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 14 Nhlolanja 2023 ngugeino kumete Saidi. Endabeni zethu namhlanje abomanyano we United
kakhulu uza vala inhlanganiso ezizimeleyo kuvala imisebenzi kuvala ukudla kuvala intuthuko inhlanganiso ezizimeleyo ziletha intuthuko zivikela amalungelo abantu zivikela isisekelo sombuso.
Abamanyano we-United Nations bethule umbiko namhla okhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi engasayini i-Private Voluntary Organizations Amendment Bill ukuthi ibe ngumthetho opheleleyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ukhokhele umhlangano wedale lakhe labaphathi ntambo bakahulumende lapho athe ukhangelele ukubana kuqhutshwe amabhizinisi ngemfanelo kungelankohlakalo phakathi. Uhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority luthi luzaqala ukuthathisa amalayisensi abalama-generator alakho ukuphehla amagetsi angaphezu kwekhulu lama-kilowatts, 100 kilowatts. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ingcwethi yezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu kumanyano we-United Nations zethule umbiko namhla zikhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi engasayini i-Private Voluntary Organizations Amendment Bill ukuthi ibe ngumthetho opheleleyo ngoba zisithi lo kuzaba ngumthetho oyephula amalungelo kaZulu njalo ozabangela ukuthi uhulumende avale ezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Ibhili leli selapasiswa ngamadala ePhalamende omabili njalo selimelele ukusayinwa nguMnangagwa. Ingcwethi ze-United Nations lezi zithi njalo umthetho lo uthathela inhlanganiso ezichothoza uhulumende ilungelo lokukhuluma zikhululekile kanti njalo awuhambelani lombuso okhululekileyo. Ngokunjalo zithi uMnangagwa akumelanga awusayine. Zengeze zathi zizimisele ukusebenza leZimbabwe ukuthi ulolongwe lumthetho ukuze uhloniphe amalungelo andubana usayinwe. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efi Dlela Ncube.
Liqiniso elikhulu kakhulu elithiwa iUnited Nations bakhuluma lokho ekudala sikukhuluma thina abaseZimbabwe ukuthi lo mthetho bafuna ukufaka mobi kakhulu uzavala inhlanganiso ezizimeleyo kuvala imisebenzi kuvala ukudla kuvala intuthuko inhlanganiso ezizimeleyo ziletha intuthuko zivikela amalungelo abantu zivikela isisekelo sombuso zenza ilizwe libe ilizwe elihlezi kahle nxa zingasekho kuyabe sekuphelile ngelizwe. Sikubona umhlaba wonke jikelele lapho kungelanhlanganiso ezizimele ezikhululekileyo khona akula nkululeko akula ntuthuko abantu bahlezi phakathi kobuyanga. Ngakho ke lokho kusho United Nations bakhuluma lokho esivele sikutsho njalo esidala sikutsho ukuthi lo mthetho kawungasayinwa ngoba mubi kakhulu.
Umongameli Mnangagwa siyabona ukuthi uselamalanga wayiphiwa libhili kodwa lokho engakayisayini. Singabona yini mhlawumbe elalela inkuthazo yengcwethi ze-United Nations lezi esekela ukuyisayina libhili ukuze ibe ngumthetho?
Akekho lo yedwa abamlalelayo, ayikho leyo inhlanganiso abayilalelayo. Lanxa ungabavezela kanjani ukuthi kuzalethe ubuyanga, kulethe izinsizi ebantwini, kulethe ukuswelakala kwamalungelo, lazo zonke izinto eziqakathekile elizweni, asoze balalele. Into abayilalelayo yile engaletha ukuthi mhlawumbe balahlekelwe ngamandla, yikho abakwesabayo. Besaba ukulahlekelwa ngamandla, hayi ukuthi abantu babe ngabayanga, balahlekelwe imisebenzi, bahlupheke. Lokho babusevela iminyaka yonke lengu-42. Kuyikho abakuhambisa phambili, ibabalethe ubuyanga, ibabalethe izinsizi esilazo. Ngakho ke lo mthetho uyabusiza nje ukuzoncedisa lokho akade bekwenza vele 42 years. Ngakho ke angiboni ukuthi bazayilalela i-United Nations nje, kodwa okuqakathekileyo ukuthi wonke umuntu abaseZimbabwe lomhlaba wonke baqhubeke befuqa ukuthi lo mthetho kawungabi khona. Lamalungelo abantu nje wonke jikelele kungakhathalekile ukuthi basenhlanganisweni ezizimeleyo kumbe abekho kuzo ahlonitshwe, yiyo indlela okufanele ukuthi kwenziwe ngayo. Basengawusayina basengangawusayina umthetho, sisezabona ngakho ngaleso sikhathi.
Umnomzana Efi Dlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe, sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sikaMnangagwa umnomzana George Charamba ngalolu daba. Kodwa uhulumende uthi akabuyeli muva kudaba lwalumthetho lanxa usolwa ngabaningi ngoba ujonge ukwenqabela ukuganga athi kwenziwe ngezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ukhokhele umhlangano wedale lakhe labaphathi ntambo bakahulumende lapho athe ukhangelele ukubana kuqhutshwe amabhizimisi ngemfanelo kungelankohlakalo phakathi. Mnangagwa uthe uhulumende wakhe akasoze amela ukusetshenziswa kwendlela ezingaqondanga okugoqela ukuqamba amabizo abantu abaphezulu lapho abantu bedinga ibhizimisi. Ngakho ke inkampani lenkokheli yazo kufanele bebe ngabantu abahlezi beqaphele. Asizweni ekhuluma emhlanganweni wedale lakhe labaphathi ntambo ele cabinet namhla.
Unorthodox means and name dropping to gain access or resources will never be tolerated. As such, all patriotic institutions and office bearers must remain vigilant and always act in the interest of the people and the country of Zimbabwe. The law must take this course to entrench transparency and accountability necessary for building a healthy investment plan.
Sixoxe nomnumzana Rejoice Ngwenya ocubungula ezomnotho ngalolu daba.
Ya umnumzana umongameli welizwe Emmerson Mnangagwa ukhulume into enhle kakhulu ukuthi nxa osebhizinisi bengena lapha eZimbabwe kumbe abakhona abafanelanga babe ngabantu abangabantu abenkohlakalo. Alelo liqiniso, kodwa phela into yokuthi lo nyaka ngumnyaka wokhetho. Nxa kulokhetho uPresident Mnangagwa uvame ukukhuluma izinto ezinhle, kulemvelo yokuthi imisebenzi eyenziwa ngabangani bakhe osobhizinisi bakhe asebenza nabo ngabantu vele abayenza izinto ezilekhohlakalo phakathi, izinama-ministers yethu amabizi amaningi kakhulu. Ngakho nxa ekhuluma uthumayelela ubani, utshela ubani, ngoba yena emzini wakhe endlini yakhe kuyazakala ukuthi kulenkohlakalo ezimabhizinisi. So engaba ekhuluma into enhle, kodwa akutshengisi ukuthi yena uyenza into ayithumayelayo.
Ukuvakatha kukamongameli weBelarus esiza lapha eZimbabwe abwe lo hambo olwenziwa nguPresident Mnangagwa esiye Equatorial Guinea kulobudlelwano bani phakathi kwelizwe leZimbabwe lamazwana lawo mabili?
Ngathi nginanzelela umnumzana uLukashenko oweza lapha evele eBelarus. Uvele ngumuntu ongathandwa emhlabeni, singathi khona ngohulumende abaluzibuse abakhululekileyo ama-democratic states. Uyazakala engumuntu vele elokuthungamela ilizwe lakhe ngendlela ezingasozi ezikhohlakalayo. Akuthi ethuthi nxa sizakuthiwa khona kulo bungani phakathi kwakhe lo Mnangagwa. Ungazi futhi uye ngale iPretoria Guinea. Umongameli wakhona wangena esikhundleni ngo-1979 ngisese ngumntwana lanamhla lokhu ekhona. Yikho-ke singathi abangane bakhona labantu abakaMnangagwa, izenzo zabo, amabhizinisi abo, labangane babo labo bona labanophithini kuyatshengisa vele ukuthi uMnangagwa into ayikhulumayo ikukhuluma nje ukwenzeka ukuthi izakale ngesikhathi sokhetha. Siyazi ukuthi omongameli abaningi ahambelana nabo ngabomongameli abalesihluku ababhidliza ilungelo labantu babo izibulali, hhathi abantu Zimbabwe bangafanelanga bathatheke ngentshumayelo le engelamsebenzi, intshumayelo ethwalisa abantu amagabha abuzayo.
Okunye okukhathaza abantu bakhala ngokubana umongameli Mnangagwa uhamba lo mntanakhe u-Emmerson Junior nxa esiya kumabhizimusi wona la awelizwe. Kokule nkinga yini ukuthi uhamba lo mntanakhe?
Into esifane sinandelele kade ukuthi nxa upresident esenza umsebenzi welizwe umelele ilizwe ufanele akushiye okwemoli yakhe ingahamba lo mkakhe kodwa nxa ususendlekeni senza umsebenzi welizwe nxa usuthwalana labantu abakho sekutshengise ukuthi wena ilizwe lakhula ulithatha njengekuyinto yakho into yangini emsebenzini wethu umanaging director nxa esiya ku-conference ngahambi le mntanakhe u-headmaster nxa esiya esikolo ahambi lo mntanakhe kanti lo uhamba ethwalana labantu ama yikho phela sokuzathiwa khona naye ekhuluma ngokuthi osobhizinisi bafanele babe ngabantu abaziphetheyo abalungileyo sekutshengise ukuthi yena yabe selungisela amabhizinisi akhe yena labantu abakhe labokhudatakuleya abeleke uhamba lakho abantu nxa kuthiwa khona i-business sifanele size kuthiwa khona umongameli we-CZI ukhona umongameli we-ZNCC ukhona umongameli we-Chamber of Mines ukhona kanti indaba beyisala kuhamba bona abazimele bodwa otakwile labo-Emerson Junior sokutshengisile ukuthi vele into ayishumayelayo ngamadlane kuphela
umnumzana Rejoice Ngwenya ngocubungula ezomnotho esixoxelayo eseHarare. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umphathintambo obona ngezomvikela eMelika, umnumzana Lloyd Austin, ubike ukuba iqembu ele-Ukraine Defense Contact Group lithembisa ukusekela ele-Ukraine ize iphele impi yokuhlaselwa ngele-Russia. Loba lokhu kungaze kuthathe isikhathi eside, unobhala jikelele we-NATO uJens Stoltenberg laye uqonqosele ngokuqakatheka kokuphiwa kwele Ukraine usizo lwezikhali empini yokuhlaselwa ngele Russia. Uhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority luthi luzaqala ukuthathisa amalayisensi abalama-generator alakho ukuphehla amagetsi angaphezu kwekhulu lama-kilowatts, 100 kilowatts. Isiqondiso esitsha esifuna ukwethulwa ngabezera sisolwa ngosomabhizimusi kanye labahlaziya ezomnotho welizwe besithi uhulumende usezama ngandlela zonke ukuthatha imali kuzulu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezamandla kagetsi olweZimbabwe Energy Regulatory Authority lukhiphe umbiko izolo ochaza ukuba ukubhaliswa kwamagenerator asebenzisa amandla alikhulu i-100 kilowatts kusiya phezulu akulambadalo. Injongo yalokhu besithi indlela yokwehlisa ingozi ezingahlasela izisebenzi zamagetsi lapho kungela getsi loba kulungiswa lapho okuhamba khona ugetsi. Amabhizimusi amaningi elizweni asesebenzisa amagenerator nxa kungela magetsi. Osomabhizimusi bathi uhulumende uvame ukuqala inhlelo zakhe ngalolu hlobo ethi azila mbadalo kodwa ajike sokuphambili. Umnumzana Lucky Ndlela usomabhizimusi okobulawayo ngomunye wabo lomqondo munye.
Kujayele ukuqala njalo okuyizinto kwakhona ukuthi kuyaqala kuthiwe kubhadalwa kubhaliswa lapha kungela mbadalo kodwa ngokuya kwesikhathi kuzagcina kubhadaliswa ukuthi vele nxa yingena elizweni ihle ibhadale lokho ihle ibhadale for i-licensing okuyinto evele iqala imigoqo emabhizinisini wonke. Ngoba umandla kagetsi ayadingakala njalo abantu lapha bazama ukuthi beziphathise njengoba yona izera lamanye ama-individuals lezesa benganiki amandla kagetsi aneleyo ukuthi amabhizinisi asebenze. Lokhu siza kubona kuyinto ezaqhubekela phambili igcine abantu sebebhadaliswa.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology i-NUST uthi injongo ingabe iqondile kodwa ilizwe lisacathula ukuthi kufakwe imigoqo enjengaleyi.
udubo esibalale kubana njengelizwe ngokudinga ezinye indlela zola njalo ezigoqela ke amagenerator nxa sokusiba lomgoqo phezulu kokutholakala kwawo kumbe kusetshenziswa kwamagenerator uzabisela amabhizinisi emuva njalo alokwenza ehamba ebuya okuphazamisa inhlelo zamabhizinisi ekwenzeni impahla zabo. Ngakho ke ukufa kumgoqo ukubana baqi ilungile ukubana bayehlise esingakuthi air pollution. Kodwa kwelinye icele kumele sinanzelele ukubana ilizwe lethu lizama ukukhuphuka njalo nje inkulumo ekhona nje emhlabeni jikelele.
Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Effort Ncube uthi uhulumende ufuna ukungenela zonke indawo engagxili ekudingeni amacebo okulungisisa okuyikho okuqakathekileyo okungaletha intuthuko kwezomnotho kanye lakwezinye inhlangothi zempilo.
Inkinga esilayo kakhulu ukuthi uhulumende ufuna ukungenela kukho konke, akukho lapho afuna ukusala khona. Ungena emasithindi, ungena emabedroom, ungena emabhizinisini, ungena kuyo yonke indawo. Kanti ke lokho afana ukuthi akwenze okuyikho kuzaletha imisebenzi, kuletha inguquko, kulethe intuthuko elizweni kakwenzi. Kabachiyane lalezi zinto abazenzayo ngoba zidiliza ilizwe. Abantu vele bathwele nzima kakhulu, akudingakali ukuthi babuye bathwaliswe nzima njengalokhu lo mthetho le policy izakwenza.
Okugcizelelwe unkosikazi Sibongile Bhebhe wakobulawayo othi akasiboni isizathu sikahulumende sokuthatha inyathelo elinje.
Uhulumende evele edinga nemzini yethu ngoba ngalindlela kusho ukuthi sesagcina sesithatha la malayisensi ngishona ukuthi sisebenzise amakhandlela. Nxa kuyukuthi uvikele izisebenzi zakhe kumele kube lezisebenzi ezifundele umsebenzi ngendlela sebili eqotho. Njalo futhi batsho ukuthi khona hayi sesihlangane lengozi ezingaka ezingaka okusenza sicine sesibona ukuthi khona abantu abasebenzisa ama-generator abanjani ngabawa-register. But okakathesi asikezwa lokuthi ingozi asebehlangane lazo zingaka ezibenza bathi abantu ngabarejiste ama-generator abo.
Ngeviki ephelileyo umnumzana Gift Ndlovu owekampani yamagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company esemhlanganweni oqhutshwe eHarare wabosomabhizimusi owe-Confederation of Zimbabwe Industrial 2023 Annual Economic Business Outlook Symposium uchaze ukuba isilinganiso samanzi siyakhuphuka kancane edamu leCariba, ngokunjalo sebekhwezile amagetsi abawaphekayo afika kumakhulu amathathu lengxenye i-350 megawatts esuka kumakhulu amabili lengxenye i-250 megawatts. Uchaze ukuba kukhangelelwe ukuba uhlupho lwamagetsi luzaba nganeno phakathi komnyaka ngenyanga kaNhlangula, lapho ukukhangelelwe ukupheka amagetsi angaba ngamakhulu ayisitshiyagalombili i-775 megawatts. Ngimele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Nyakenye umthethondaba waphezulu we-Constitutional Court wethule isinqumo sokuthi iminyaka esemthethweni evumela abasakhulayo ukuya emacansini yengezwe isuka kwelithumi lesithupha isiya kwelithumi lesitshiyangalombili. Kodwa abanye bathi isisekelo sombuso siqondisa ukuthi umntwana oyintombazana kumele abe leminyaka emingaki ukuze endiswe, hathi ukulawula ukuthi kumele aqalise ekusiba ngasiphi ukuya emacansini. UTobias Mdzingwa weStudio 7 usipha loludaba eseHarare.
Lanxa sisamukelwa ngabaningi isinqumo eseConcord ukuthi silondoloza ilungelo lamantombazana, abanye bathi lumthetho ulakho ukuphambanisa amantombazana ukuthi adinge usizo lokuvimba ukuzithwala emakilinika lezibhedlela engakhatshwanga ngabazali. Umnumzana Kholwani Ngwenya, ingcwethi kwezemithetho njalo eligqwetha, uchasisa kabanzi isinqumo seConstitutional Court lesi.
Ukuya emacansini into esiregulatwa ngumthetho. Xa uleminyaka engaphasi kwe-18 awenelisi ukuvuma ukuthi uye emacansini. Kodwa ke ukuphiwa lokho okuncedisayo esikuthi ngama-contraceptives lokhuyana kuba khona ngenxa yokuthi sikhangelele ukuthi abantwana laba vele sebekwenza bele minyaka yona leyo. So okungcono ukuthi bayiphiwe leyo mzamo yokubancedisa ukwenzela ukuthi imikhuhlane naleyo yabo HIV and AIDS labo siki labo gonorrhea ibe mlutshwane, ngoba bavele bona bayahamba emacansini lanxa bengakafiki ku-18.
Isakhamuzi sakobulawayo okhethe ukubizwa ngokuthi nguMakhumalo uthe akasekeli umqondo ukuthi ngaye lo mntanakhe oyintombazana ekilinika kuyathola usizo lokuzivikela ukuzithwala engakahleli.
Mina ngombono wami umntwana ngumntwana and i-exposure to sexual reproductive health services ikimi phela kusho ukuthi ngiyabe sengimlayela sengisithi sa ukuthi kahamba ekwenza njalo. Mina ngizaqhubeka ngichumayeza i-abstinence.
Unkosikazi Barbara Magigwana wasemzini wePhumula East kobulawayo uthi yena ubona kungcono ukuncedisa abantwana ukuthola lolu sizo ukuze bangene kwezocansi bevikelekile.
Angacela uncedo lokuthi ngimncedise ngakho ngiyamncedisa ngoba ungazuyala ukuthi umncedise vele sebesazi izinto eziningi. So ukuthi umncedise umbonise indlela kuhle kuhle ekumncediseni kwakho laphana uyabuzama ukuthi umsondeze eduzane ukuthi umfundise ezinye izinto ngendlela eqondileyo.
Umnumzana Javier Ndlovu, owenhlanganiso esebenza labantwana eZimbabwe National Council for the Welfare of Children, uthi isinqumo seConcord asisoze siphazamise abasakhulayo ukuthi bathole uncedo emakilinika ngoba balakho ukuluzuza bengakhatshwa ngabazali.
Akula mntwana olelungelo lokuthi ebesenza ezocansi engaphansi kweminyaka elithumi lesitshiyagalombili. Kodwa lokhu akutsho ukuthi umntwana lowu akanelisi ukuthi encediswe nxa elohlupho ole-sexual reproductive health. Uyancediswa kodwa kebe kufunakala ebe lomzali wakhe ngoba uhulumende yena uthi wonke umntwana ongaphansi kweminyaka elithumi lesitshiyagalombili kumele ebenakekelwa ngumzali.
Isikhulumeli senhlanganiso emela abatsha abasemakholishini emfundo yaphezulu e-Students and Youth Working on Reproductive Health Action Team, say what, umnumzana Costa Nkomo, uthi kumele abatsha batholiswe uncedo abangalufuna nxa sebecabange ukuya emacansini kungelanhlupho.
Sikhangelele kakhulu ukuthi umthetho lowo uzavumela abatsha ukuthi benelise ukuthola usizo endabeni ezimayelana lezocansi bengela ukukhathazeka nxa beludinga. Kuthi labo abasebenzela ezibhedlela lemakliniki okutholakala khona ukusizakala kwezempila kahle kwezocansi sithemba bazaphiwa imvumo yokwenelisa ukusiza intsha engaphansi kweminyaka yokuzalwa elithumi lasitshiyagalombili 18.
Imizamo yokuthola imibono yogatsha lwezemithetho ngalolu daba ibe liphutha ngoba bebengaphenduli incingo zabo zikamakhalekhukhwini loba imibuzo ethunyelwe enkundleni eye-WhatsApp. Abazi ngokwenzakalayo bathi kukhanya ungela kuvumelana kungatsha ezehlukeneyo zikahulumende ngesinqumo seConcord lesi. Abacubungula ngezamalungelo abantwana bathi uma lumthetho ubuya kumele ufake phambilini izifiso zabatsha ukuze bazuze lonke uncedo abangalufuna mayelana ngendaba zocansi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abebandla lezano PF bathi kulamalunga abo achaywe kabuhlungu ngesonto ngabe CCC enembudziya Growth Point eGokwe. Umabhalane omkhulu kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wethule umbiko lo enkundleni yeTwitter ethi abachaywe balimala bagoqela inkokheli yebandla leli esigabeni lesi bebekhankasela usekelo wokukhetho oluzayo. Kodwa abakubandla le-CCC bayakuphika ukuba bahlasele amalunga e-ZANU-PF. Bathi bahlaselwe ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla elibusayo ngesikhathi besemhlanganweni wabo eGokwe. Kusenjalo amabandla aphikisayo agoqela ele-CCC, Mthwakazi Republic Party, le-United Zimbabwe Alliance, athi amapholisa avimba nsuku zonke imihlangano yabo emadolobheni kanye lemaphandleni. amapolisa avumela ukuba benze imhlangano eyisithupha phakathi kwedlula amachumi ayisithupha okumele yenziwe elizweni lonke jikelele. Kasenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngodaba lolu. Umnumzana Gifto Stalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi bathwele nzima njalo kungamanga ukuba batshotshozela uDlakela.
Thina njengenhlanganiso ye-CCC sakhuluma njalo silokhu sikhuluma ngendaba yokubana ke iindaba zombusazwe akufanelanga zibe zihlanganisela uDlame loDlakela nokubulalana. Ngenxa yokubana iZANU-P F isibona ukubana ke ile possibility yokuluza ukhetho ikakhulu ngemva ke kwamasurvey lokunye kubonakala ukutshengisa ukubana ke i-CCC ile support endaweni ezitshiyene ikakhulu emaphandleni. Ungakhangela kathesi besisegokwe, ungakhangela ama-meeting esiwayenzileyo emakhaya, abantu baloku balombono omunye ngendaba ke yokubana eZimbabwe kufuneka inguquko. Ayisiyo ndaba yephathi, asiyo ndaba yomuntu, indaba yokuthi siphile impilo engcono thina njengabasundela izweni elikhululekileyo. So izani ibona ukubana ke sesile support enkulu emaphandleni, sebefuna ukethusela abantu lokuzama ukudonsa abantu ke ngeforce abantu, kodwa abantu bethu ke baklika ubana thina esikumelayo kubana eZimbabwe kube le nguquko, ngoba yikho okwalwelwa ngokhokho bethu kubana ilizwe likhululeke, ilizwe ke libe lempila kahle, abantu bekwanisa ukuphila impilo engcono, amapolisa ethwela ama-inform le mali ethenga inkolo, amatitsha, amasotsha, osobhuku bephiwe ke ama-allowance athengayo, njalo ama-allowance asebenzayo, lezi nduna ke sibe lokusukumisa ilizwe lethu. Konke lokhu ke kulokuwelelana ilizwe lonke jikelele ukubana kubuya nxa singaba le nguquko singafake umongameli u-Advocate Nelson Chamisa, ngoba izanu siyehlulekile. 43 years bekhuluma ngento eyodwa behlule ukutshintsha impilo zabantu. So yikho ke izani si-resorta to i-violence loDlakela lokufuna ukulimaza abantu, kodwa thina siyaphambili ngemikhankaso yethu, siyaphambili ke ngenhlelo zethu kubana ilizwe leZimbabwe likhulule.
Umnumzana Gifto Stalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, sibuye saxoxa njalo lo mnumzana Khuda Munsanka okubandla elibusayo.
Okwakhathesi ibandla lezanu-P F eBinga alikazingeni sibili okuzwayo kugrawundi. Sesalungisa nje esithi ngama-sales, ama-sales restructuring, asikaqalisi nokukampeyina, asikaqalisi nokubuthanisa abantu. Sisayenza nje ama-sales restructuring silungiselela ukhetho olwama-primary election olumele lubuye, ngoba nje kathesi kuzanu-P F ikhandidate ekhona inye upresident ubaba uMnangagwa nguye esimkhampenelayo, kodwa sikabuthanisa abantu sisiyenza. OkoDlakela hatshi, ubaba uMnangagwa wakhuluma engene eqalisa ukubusa ukuthi asifuni uDlakela, asifuni uMsindo. iZANU-P F yaziwa ngokuthula, iZANU-P F libandla elilondoloza umthetho owelizwe. Asila ama-cases okuthi kunoDlakela okuthi abantu bayalwa, hatshi. Sikuzwa nje kumakhelwane, sikuzwa kulikabani, sikuzwa ku-CCC ukuthi hhayi abantu bayalwa lapho, ama-youth ethu bengaphanjaniswa.
Ye, kodwa sike sezwa kuthiwa eBinga khonapho kulabantu abadala sibili abakhahlanyezwa okumangalisayo kusenziwa ama-by-elections pho nxa sokukhankaselwa ukhetho oluzayo, kuzahamba njani njengoba sesikubonile kusenzakala khonapho?
Ngabe nezwa okweBinga kodwa njengoba ngisitsho ukuthi kuyadiphenda ukuthi labelekuzwe ngaphi ngobani, ngoba size yakho seni eBinga umsindo owabakhona uDlakela wabakhona nasiqalisa ngabantu abe-CCC baqasa ukuchaya abantu amarekeni bachisela abantu bezanu-P F. So yikho sithi kuyabo kudiphenda ukuthi likuzwe njani abantu laba vele kuku-DNA yabo eyokubanga umsindo. So sikhangela sisiya phambili ngombuzo wakho, iZANU-P F ispecial eBinga ilondoloza ukuthula, sikhuluma nabantu ukuthi bevotele ibandla, sikhangela okwenziwe umongameli welizwe so far eZimbabwe. Sihlanganise
umnumzana Khuda Munsanka, lilunga lebandla leZANU-P F, ubexoxa lapho lo Gibbs Dube eseBinga. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo lwabatsha olwe The Connections khangela ukuhlunyezwa kwabesifazane abasakhulayo abafisa ukungena kwezombusazwe. Sesiligqiba-ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo, yimi uGaino Gumede Saidi, ngisithi nizalibona kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.